UZulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKhansila Khambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. UZulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKhansila Khambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
I think the problem is uChamisa. I think uChakalo sesenze ngani party yakhe. Ama decision asathatha asongana personally. Oso kusenza ukuthi iparty isingadelay kabela anytime because abantu phandle bayabona, abantu sebesola ukuthi kanti kwenzakalani, abantu sebekhala phandle kusazwisise. Yindlela sesenza ngayo nje. Usezenza ukuthi simzondele umfana. Bekumele lithayekele izinto zizivlowele kodwa zizifike ekugcineni. Ngayikhitshwa sikhitshelwe kuzo. Khathisa kusakhanti kwenzakalani. Sokunikizana ilupho lokungena.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yi-MDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi into abayenzayo ayilani labantu, ikakhulu abantu bakobulawayo leMatabeleland lapha baphusha i-agenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi i-MDC isiwestern iZANU PF. IZANU iyasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi, siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa all of a sudden sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu okuqondileyo. So automatically khonoko siyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuchiya umsebenzi kukaKhansila Khambarami.
Uthi ngakhulunywa naleyi akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyohlala siphangephange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo simpile amfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba le ngoba nxa uZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batsho bona ukuthi ungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Uhlupho esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla onke ayezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebone ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansila Khambarami vele uzasichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo basasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.